Soko isika disendaba ku VOA Njebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 21 Mpalakazi 2020 ngukhrasitis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ibhubhane leli selimemetheke kakhulu njalo kukhanya selibulala abantu kathesi. Sizama ukuthi lingahlali lapho kule ndawo kuleseminyani iminyani khona. Sinanzelele ukuthi ibhubhane leli lizamemetheka kakhulu libulala abantu ngesikhathi lesesibi.
Phakathi kwabantu abedlula inkulungwane ezimbili 2144 abahlolwe izolo eZimbabwe iCOVID-19 abaphosema abafike amakhulu amabili 174 bafunyenwe belegciwane leli abangamashumi edlula amabili babo ngabakubulawayo.
Kuyajabulisa kakhulu ukuba kwazi ukuthi i-embassy yakithi isithethe inyathelo lokunceda abantu bakithi ngokubalungisela ama-travel documents ukuthi baye cross our strait.
Iofisi yomeli weZimbabwe weleBotswana isiqalile ukunikeza izincwadi zokuhambisa ama-emergency travel documents ETDs kulabo abahlala kweleBotswana okungekho emthethweni. Inhlanganiso yezimela abatsha zithi sezilwela ilungelo labo lokuthi bafinyelele ezempilakahle lula bekhululekile. Belakho ukuphathiswa kungela nkinga ingabe enza besabe ukuyadinga usizo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ukumemetheka kwe-COVID-19 esabelweni seMandebeleni kuqhubekela phambili ngesiqubu esethusayo. Phakathi kwabantu abedlula inkulungwane ezimbili 2144 abahlolwe izolo eZimbabwe abaphose bafike amakhulu amabili 174 bafunyenwe bele-COVID-19. Abangamashumi edlula amabili babo bengabakubulawayo. Ababili bengabe Matabeleland North, Matabeleland South, beyisicamibili. Ngokutsho ukubana umkhuhlane we-COVID-19 uqhubekela phambili umemetheka kobulawayo lelizweni lonke jikelele. Loba nje abezempilakahle bengatsho kahle kahle ukubana imbangela yokumemetheka komkhuhlane ingabe kuyini. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba.
Ingcwethi zezempilakahle emhlubulweni weMandebeleni eziningi sezikhuthaza ukuba kubuyelwe ekuvalweni kwalesi sigaba ku-lockdown ngoba lomkhuhlane usuqalile ukusabalala ngesiqubu esikhulu kunalapho uqala. Iningi labantu selikhuthazwa ukuba lihlale emakhaya ngesikhathi sekhefu lekhisimusi lomnyaka omutsha ukuze benqabele ukuthelelana igcikwane le-COVID-19. Umqondisi wesibhedlela sempilo Central Hospital kobulawayo usikhwica mfundo solwayo Ngwenya ngomunye wabakhuthaza ukuba abantu bengadlali ikhisimusi ingathi akula enye ebuyayo.
Ibhubhane leli selimemetheke kakhulu njalo kukhanya selibulala abantu kathesi. Sizama ukuthi lingahlali lapho kule ndawo kuleseminyani iminyani khona. Sinanzelele ukuthi ibhubhane leli lizamemetheka kakhulu libulala abantu ngesikhathi lesesibi. Ngakho liyaxwayisa ukuthi
Usikhwica mfundo Ngwenya uqhubekele phambili ethi abantu kumele bahlale phansi ngoba sisebunzimeni bengayithelela abemakhaya umkhuhlane.
Lingaze lahamba lisiyavakatsha endaweni okungela sizathu esikhulu. Kumele abantu behlale phansi ngoba sisebunzimeni kakhulu bantu. Abantu bengasuki emadrobheni besiye emakhaya besiyatshiyela abantu ubhubhane lolo lubi kangaka.
Udokotela wedwa Ndebele uvumelane loNgwenya ethi abantu abaqinise ukuzivikela ekubambeni iCOVID-19 ngoba ayike lapheki.
Lokhu umemetheka esigabeni sakithi kakhulu. Siyaxwayisa ukuthi bazali, bafowethu, bodadewethu, bantwana nani lonke nanzelelani ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 usesekhona and ukuwuvikela. Lokhu kufuna siyenze zile zani izinto esazikhulume ekuqaleni.
Lisiyatshona ilanga layizolo ababulawayo bese kulabantu abedlula amakhulu amahlanu 516 abagulayo ngemva kokufunyanwa bele coronavirus leli gciwane selibulele abangamachumi edlula ayisifica mine mibili 87 kusukela mhlazi lichumi ngomfumfu kusiyafika izolo kuleli dolobho emathebheleleni south sedlula amakhulu amathathu 308 abale COVID-19 sekwabhubha abalichumi kuthi emathebheleleni north kulabapho sebefike ikhulu 95 abale COVID-19 sekwabhubha abathathu kunje eZimbabwe jikelele sebezinkulungwane ezedlula amachumi amabili 12,325 asebahlolwa batholakala bele COVID-19 abalokhu beqiniswa yilo mkhuhlane sebephose bafike inkulungwane ezimbili 1,981 kodwa asebeke balaliswa ligcikwane leli basila sebezinkulungwane ezedlula ichumi i 10,024 labulala abedlula abangamakhulu amathathu i 320 abantu bakhuthazwa ukuqhubeka bezivikela kulo umkhuhlane bengayekethisi ekulandeleni iziqondiso ezibekwe nguhulumende labenhlanganiso yomanyano wamazwe yomhlaba eWorld Health Organization iWHO ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Ofisi yomeli weZimbabwe kwele Botswana isiqalile ukunikeza izincwadi zokuhambisa ama-emergency travel documents kulabo abahlala kwele Botswana okungekho emthethweni ukuze benelise ukuya ekhaya ngesikhathi sekhefu lekhisimusi njalo kulwiswe ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Umqondisi Dube weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaveron kwele Botswana.
Lokhu kwenziwa ngemva kokunanzelela ukuba iningi labantu abangena eBotswana okungekho emthethweni lisebenzisa iganga ukuchapha umncele bephindela ekhaya okufaka impilo zabo engozini kukanti njalo abahlolwa ukuthi bale coronavirus loba hathi. Ihofisi yomeli weZimbabwe ithi yenze yonke imizamo ukuze abantu behambe bekhululekile njalo basebenzise imncele okusemthethweni. Lokhu kuyindlela yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 kanye lokuvikela impilo zabo ngoba ngezinye izikhathi kuneziklwi ezitholakala emnceleni phakathi kwamazwe womabili. Inyathela lokuphathisa abahlala eBotswana ngekho emthethweni ukuthi baphindele ekhaya kungela mgoqo iyamukelwe liningi ogoqela umnumzana Stanley Ncube.
Kuyajabulisa kakhulu ukuba kwazi ukuthi i-embassy yakithi isithethe inyathelo lokunceda abantu bakithi ngokubalungisela ama-travel documents ukuthi baye cross our street. Lokhu ke kuzanceda amazwe onke omabili ukuthi benelise ukuscreena for i-COVID anduba abantu xa sebecrossile bangayithelelani i-COVID emakhaya.
Kodwa uNcube uthi abanye abakhathani le ofisi yomeli weZimbabwe balakho uchapha besebenzisa indlela ezingekho emthethweni.
Kodwa nje kukhanya kule disadvantage eyodwa ngoba i-TET le ibhadalwa i-350 pula okusho ukuthi ufuze uyebhadala e-embassy. Iningi labantu bakithi abaphandle kwedolobha le-Haveron uzafuza bayedinga i-transport ukuyafika e-embassy besiyafika e-Haveron. Khanya izeko zokuyafika e-Haveron lokuyabhadala yona i-TET. Iningi lakithi abantu bazakwehluleka. Bakuthi ukuthi kuzabisela uhlelo lolu emuva sicine njalo sisiya crossa ngasegangeni.
Umnumzana Andreas Spanda uthi kuqakathekile ukuthi abantu bachaphe imincele endaweni ezisemthethweni ukwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19.
Inyathelo eselithethwe nguhulumende wethu ngalesi isikhathi salamukela kakhulu ngoba kumele sikhumbule ukuthi ngalesi sikhathi silwisana lo mkhuhlane okumele kwaziwe ukuthi ubani uvelenga uyenga. Nxa abantu sebeseqa umngcele ngoba balamaphepha kuzaba nzima ukulwisana nalo mkhuhlane. Njalo inyinto oguluva labo bayabalinda emagangeni khonapha babathathela yonke impahla yabo lemali.
Ukuze bathwele incwadi zama-ETDs abeZimbabwe kumele bahlawule imali engamapula angamakhulu amathathu lengxenye i-350 pula. Incwadi zokuhambisa lezi yizwe abazisebenzisa ukuthi bengene endaweni ezitheneyo zempilakahle ukuthi bayehlolwa ukuthi abalamkhuhlane we-COVID-19 ngaphambi kokuba bathole imvume yokuthi bachaphe umncele. Kule nani eliphezulu labantu beZimbabwe elingena eBotswana okungekho emthethweni njalo ngesikhathi sekhefu lekhisimusi iningi liyaphindela ekhaya. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngeHaveron kwele Botswana.
Direct from Washington, the voice of America, Abasekeli bakamongameli Donald Trump ababekhankasela ukusenziwa ukhetho lukamongameli olwenziwe ngolwezi sebephanyeke olunye njalo udaba emthethondaba waphezulu weSupreme Court besithi kumele kuguqulwe impumela yokhetho ePennsylvania lapho okunqobe khona umnumzana Joseph Biden wamademocrats. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Baphanyeke udaba lolu emthethondaba lo izolo kulandela okusanda kwenziwa ligqeda elikhulu elesabelo lase-Texas elifuna ukuthi kulahlwe impumela yokhetho eGeorgia, Pennsylvania, Wisconsin leMichigan okwanqoba uBiden. Idale leSupreme Court lalahla udaba lolu lisithi alulamkantsho. Okwamanje igqeda likaTrump umnumzana Rudy Giuliani uthi bafuna ukuthi kuvinjwe amavoti ababizwa ngokuthi Electoral College ePennsylvania abavotele uBiden kulandela ukunqoba kwakhe kuleyo ndawo. Idale leSupreme Court kukhangelwe ukuthi lizaqala umsebenzi mhla ka-8 Zibandlela sokubalwe amavoti awenziwe yi-Electoral College. UBiden ulama-Electoral College edlula amakhulu amathathu 306, uthi uTrump ulangamakhulu amabili lamajumi amathathu lambili 232. Olandela udaba lolu lokhetho lweMelika, unkosikazi Priscilla Ndlovu uthi uTrump uzazama ngamandla wonke ukuthi avimbe uBiden okumele angene esikhundleni sikamongameli mhlaka 20 Zibandlela.
Kulusizi ukuthi bakhona abanye abantu abasebenza laye abangafanele ukuthi bahle bamtshela ukuthi hayi ukhokhelo awuphumelelanga embusweni, njalo akulunganga ukuthi lokhu siqhubeke sikwenza. Abaphikisana laye sokubonakala ngokuthi usebaxotsha umsebenzi njengo-William Barr ubevele esebenzela uTrump. Sibona ukuthi usemxotshile umsebenzi ukuthi umsebenzi kawusekho ngoba kalandelanga intando yakhe. Kuningi okungekho emehlweni abantu angakudiliza, njengoba umuntu wakhona ekhanya nje ukuthi hhayi umoya wakhe mubi, uzondile ukuthi akawinanga, yena ubezikhangelela ukuthi awine abe le second term.
Unkosikazi Ndlovu uthi kuyamangalisa njalo ukuthi uTrump ujojozelwa ngabanye abantu abathi kumele avimbe impumela yokhetho lapho anqotshwe khona ngokusebenzisa lokhu okuthiwa yi-martial law.
Okunye sikubonayo ukuthi ulungiselela ukuxolela abantu ababephula umthetho ngesikhathi sakhe abangabangani bakhe ukuthi achiye sebakhuphile entolongweni. Okuqala sibonile ukuthi ukhiphe uFlynn. Ungakhutshwa nguTrump kumele ukubhadale khona ukuthi usekukhuphile. UFlynn usekhuluma ngokuthi uTrump kafake i-martial law ukuthi khona uBiden engasozabuse kuzakwenziwa futhi i-election ukuthi bancintisane futhi okwesibili. Siyakubona lokhu ukuthi ngabantu asebehlabela ingoma yomuntu abakhangelela ukuthi uyabanceda ekubafihleni izenzo zabo ezinto ezingaba hlalisa ejele.
Omunye njalo olandela ukhetho lweMelika umnumzana Dan Moyo uthi uTrump kazoze enelise ukuguqula impumela yokhetho lukamongameli.
Wahle wavele wathi yena mayedliwe kusho ukuthi ama-elections arigiwe, kusho ukuthi mthetho wakhe vele inhloso yakhe kwakuwukuthi noma kanjani kumele kube nguye owinayo. And sibonile sezamile yonke into esiya ema-court edliwa withdraw ama-case esehluleke ukuthi alethe ubufakazi obukhombisayo ukuthi wawina ukhetho lolu lutshwe ngumongameli weleya Melika.
Kulabanye abalandeli bakaTrump abathi sokumele ananzelele ukuthi seledume ledlula. Omunye wabo umnumzana Sikhubuzo Mlalazi.
Ubaba uTrump siyazi indoda engafuni ukuthi igobe uphondo kalula. Kodwa mina njengomunye obevele esekela ubaba uTrump, mina ngibona ngani ngabe uyayekela ubaba uTrump ayekele nje njengoba iMelika liyilizwe lamadoda athanda i-democracy, kuthiwe i-democracy eMelika ilethwe ubaba uBiden. Ngiyethemba ukuthi emuva nje kungakudala siba sesivuma ukuthi ubaba uTrump uyindoda ekhuluma iqiniso. UBiden ebese exposed nabantu bazobe sebesola bona labantu abasebevotele ikhehla abantu elinguBiden. Kodwa ke mina njengomsekeli kababa uTrump ngithi ubaba uTrump makavume phela ukuthi selidumela dlula.
UTrump ukala ngamavoti enziwa ngeposo esithi kawukho emthethweni. Kodwa izabelo zonke onqobe uBiden zithi amavoti la asemthethweni. UTrump wanqoba unkosikazi Hillary Clinton ngomnyaka ka-2016 ngamavoti afana xathu lanqotshwe ngawo nguBiden osedinga abantu abazangena kuhulumende wakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGift Dube.
Kulive to kulamhlanje siqhubekela phambili sikhangela ukuqonga kwenani labatholakala bele COVID-19 nokwenzakala eMelika ngemva kokhetho lokudinga umongameli. Inhlanganiso ezimela abatsha eZimbabwe zithi sezilwela ilungelo labo lokuthi bafinyelele ezempilakahle bekhululekile, belakho ukuphathiswa kungela nkinga engabenza besabe ukuyadinga usizo, njalo belakho ukukwenza bezimele bengelabazali nxa bekhetha ukukwenza lokho. UMike Peter Ntambe weStudio 7 uzethulela lolu daba.
Abenhlanganiso ezilwela amalungelo abasakhulayo ikakhulu amantombazana zithi eleZimbabwe selibona ukuqansa kwenani lamantombazana azithola ke esezithwele engahlelanga ukwenza njalo, ikakhulu ngalesi sikhathi ilizwe njengawo wonke amazwe omhlaba limelana le COVID-19. Unkosazana Florence Mutake wenhlanganiso yeShamwari yeMwanasikana uthi sebeqinisa umsebenzi wokutholisa abatsha ulwazi olwenelayo phezulu kwempilakahle yabo ukuze babe lesibindi sokuyadinga usizo emakliniki lezibhedlela bephathiswe kalula.
Young people who have failed to delay their sexual debuts, we are saying may they be allowed to access protection or contraceptive protection that will protect them from falling pregnant, especially for girls. And also,
I committee
yethalele parliament ebona ngezempilakahle isilesikhathi ikhankasela inguquko emthethweni weRepublic Health Act ukuba uguqulwe wenze kube lula ukuba abantwana abaleminyaka elithumi lambili 12 years kusiya phambili benelise ukuyaphathiswa ezibhedlela namakliniki loba bengela abazali ababakhaphayo. Unkosazana Caroline wenhlanganiso Youth Advocates Zimbabwe uthi ngezikhathi eziningi abatsha balokwesaba ukuyadinga usizo lwezempilakahle, lalabo ke abayabe belelungelo lokuba benze kanjalo bekhululekile.
Abanye bayisaba ukuthi bangabonakala khonale kungayangisa kuzihlobo nabangani, idinga ifamily planning.
U-Angela Ndlovu wenhlanganiso yabatsha e-Dot Youth uthi bayakwamukela okwenziwa ngabe komiti yedale lephalamende laloba kulabanye lapha nalaphaya abasola ukuthi abantwana abaleminyaka elitshumi lambili akumelanga batholise ilungelo lokuyadinga usizo lokuzivikela ukuzithwala ngoba besesibancane kakhulu. Ingcitshi zezempilakahle zithi umthetho ovumeza abatsha abaleminyaka elitshumi lesithupha 16 ukuzikhethela ukungena emacansini usithi njalo umuntu oleminyaka eyishiyagalombili 18 nguye ongenelisa ukutshata angazikhethela ukwenza njalo kungenandingakalo yemvumo yabazali. Ulakho ukubangela inhlupho ezinenye, lezi nhlupho zigoqela ukuzithwala kwamantombazana esesemancane engalungiselelanga ukwenza njalo kunye lokuhlaselwa ke yizifo ezithiyeneyo zengula makhwa labo HIV le-AIDS. Hlolisiso eyenziwa ngenhlanganiso e-Amnesty International iveza ukuba isilinganiso samathumi amane khubini 40% samantombazana eZimbabwe aqala ukuphatheka kwezamacansini engakafiki kuminyaka eyishiyagalombili 18 years nxa kuqhathaniswa lesilinganiso sokungamathumi amabili lane nje kuphela ekhulwini 24% sabafana abaqala ukungena ke emacansini bengakafikisi iminyaka elijomi lachiyangalombili 18 years. Uhulumende ngakwelakhe icele uthi kungaleso sizathu wakubona kufanele ukuba asungule izifundo ezimayelana lezo cansi lokuhlela kuhle imuli esikolo i-sexual and reproductive health kukharikulam entsha ekhona okwamanje. Noma abanye bethi lokho kukodwa akwenelisi ukuqeda lolu dubo, njalo nxa lezi zifundo zingaphathangwa kahle zilakho ukudala umonakalo engqondweni yabantwana. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6175, laku 7255 kHz kushortwave.
Impi enkululo obekuviwe lezipra ebandleni le-PF Zapu bathi bafuna lutshutshiswe udaba lwabo lokuba babuyiselwe impahla abayithathelwa nguhulumende wezanu-PF eminyakeni yangemuva ilizwe lisanda kuthola uzibuse. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
AbeZipra bathi sebeke bayikhweza kumongameli Emmerson Mnangagwa lindaba eyokuthi babuyiselwe limpahla, njalo sebeke bangena umhlangano laye nyakenye kodwa usungumnyaka wonke lokhu belindele impendulo. Umsekeli kanobhala enhlanganisweni yeZipra Veterans Association umnumzana Petros Sibanda uthi ilakho ukubasiza ukuthi baziphilise ma bengayibuyiselwa leyo mpahla.
Sifisa ukuthi uhulumende nga uyasinika lezo mpahla sizisebenzele sisebenzele imuli zethu. Thina sifuna ukudala imisebenzi ukuthi amaZimbabweans esawakhululayo lawa athole ithuba lokuyasebenza lapha lalapha ezindaweni ezishiyeneyo esazisebenzelayo sazikhiphela nezimali. Yikho esikukhangelele khona lokhu. Yikho-ke ngamafitshane siyafisa ukuthi indaba yama-farms, indaba ye-Nitram iphele, ngoba sike saba lo mhlangano layo umongameli ngomnyaka odlulileyo sikhuluma ngendaba ye-Nitram farms. Sikhangele ukuthi sizahlangana laye njalo siqinisele udaba alufaki ubana-ke sisuka lapho siya ngapho ngempahla zethu.
Khona abathi ukungena kwabe-PF Zapu kusivumelwano somanyano we-Unita Code ngomnyaka ka-1987 lungalungiswanga udaba lwamankampani, bathi kwakumele abuyiselwe abanini bawo njengoba yathengwa ngemali yabo labo abayithengayo bengabeviyo leZipra. Enye ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Mlindelwa Mancitshana ulandisa ngephutha elenziwa ngabe-Zapu.
Ngesikhathi leso-ke ngathi izanu yayisabancenga ukuthi bangene phela kumanyano okusukumisa ilizwe njengoba ke kwakusiba lokuhlaselwa kwabantu bezaphu behlaselwa yilo iviyo le-50th Brigade igukura undiliana. Ngemva kokuba sebengenile bekungasela sizathu kumbe singathi bebengasela mandla njengezaphu, bese beginyiwe phela. So izanu ibisisenza umathanda ngayo, sikhuluma kunje amandla lawo awukufuqa izanu ukuthi cela lisinike lokhu kawasekho.
Umphathintambo ogatsha lwezemithetho eyisiphathamandla njalo ebandleni lezanu-PF umnumzana Ziyambi Ziyambi wakubeka sobala esikhathini esedlule ngesikhathi lolu daba lusethulelwa uMnangagwa ukuba bona bezolandela lokho okumunyethwe yisisekelo sombuso. UMnangagwa yena wathi nyakenye uzaluhlolisisa lolu daba, kodwa kuze kube manje lokhu engakabaphenduli abeZipra ukuthi kuthathwa nyathelo bani kusicelo sabo lesi sokubuyiselwa impahla yabo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Akusensuku zatshwala ingafikanga ikhisimusi, kodwa izizalwane zeZimbabwe kwele-South Africa zithi zilokho zisihla amathambo engqondo ngokuthi zihambe kumbe zingayi ekhaya njengoba i-coronavirus isivuke eseganga kwele-South Africa. Uthuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele-South Africa.
Ngalesi sikhathi somnyaka kuvame ukuphithizela emarenkini endaweni zakumalayitsha eJohannesburg, izalwane zeZimbabwe zilubhekise ekhaya ukuya kudla amakhumukhumu lezihlobo labangane eZimbabwe. Kodwa-ke lo nyaka igciwane le-coronavirus likuguqulile konke lokho. Isizalwane seZimbabwe unkosazana Delisani Maqhoba uthi bayesaba ukuthatha uhambo lokuya ekhaya ngesikhathi i-coronavirus isidla mhabulo kwele-South Africa.
Esibona kuqathekile ukuthi sithumele labantwana bethole kokudlulisa ikhisimusi kuphela, kodwa ukuthi thina siyahamba, hayi, nxa ufanele uhambe kufanele uyenza i-test ukutheswa kokana kura imali yakho nasilayo vele le mali ukuhamba endleleni kuyaviza futhi ubuhlungu kodwa lokho sabafundisa ukuthi bekwamukele ngoba sokungenzeka ngihambe ngila i-corona ngifike ngibathelele kumbe mina ngihambe ngifike ngithathe i-corona kibo kuyikufa.
Nakolunye uhlangothi uNkosazana Charity Nkomazana uthi COVID-19 ibathathele imisebenzi yatshiya izihamba zitshaya umoya.
Intokozo kayikho ngoba kumanje lezibalo ziqhubeka zihamba ziya phambili asazi. Lasemakhaya sebengabe bengakhona abangahamba njengoba lapho bekuyisifiso sethu sokuthi sihambe. But nesimo soneso sibhekane naso yonke into sithulekile asikhonanga ukwenza lutho.
Abanye bathi inyathelo kahulumende weZimbabwe lokungavuli ukuthi amabhasi lemichova kuqale ukuthwala abantu kwenza kube nzima ukuthi baye ekhaya ngekhisimusi. Ngokwesinqumo sikahulumende weZimbabwe, imoda ezincane abahamba ngenyawo labagade indizamchina yibo kuphela abavunyelwa ukungena lokuphuma elizweni. UNkosazana Nobuhle Aditi uthi wesabela ukuthi imuli eziningi ezithembele kulabo abaseSouth Africa lonyaka zizatshona ngengqwekwe zomlomo ngekhisimusi.
Financial-wise, it's really been lucky because it's not only a slight source of income. That is why Namanje, I don't think I'll even be going home. I don't think I'll afford Namuhambe Kanje Navanje. Because I'm not in pocket. Don't you?
Esinye sizalwane seZimbabwe umnumzana Gretman Mkhwebu uthi labo abaya ekhaya sebengazithola sebevalelwe eZimbabwe bagcine belahlekelwa imisebenzi.
Ya sizabuyela khona lapha mhlambe until eminyaka enozayo. Kungenzeka uthi usekhaya umnankagwala aveke enye imbandela ye-lockdown ugcine ustakile ekhaya ngale uphele lo msebenzi ngapha ngale khaya kawusebenzi. Umuntu lo muntu akahlali lapha khona angazihluphi nje ngokuyikhaya simple.
Abanye kakhulu abangasebenziyo lalabo abahlala lemuli zabo kwele-South Africa bakhala ngenhlawulo ezidingekayo ukuze umuntu ahambe eZimbabwe aphinde aphenduke. Ngaphandle kwemali yokugada, ohambayo kuzafanele abhadale amarandi amakhulu ayisiyagalombili 800 rands ukuze ahlolwe athole incwadi ethi akalalwa igciwane le-coronavirus. Nxa esebuya kuzafuze enze into efanayo eZimbabwe ukuze avunyelwe ukungena kwele South Africa. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, inguThuso Khumalo.
Kwezemidlalo selihlaba ikhefu iqembu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elilungiselela ukuyaphatheka umncintiswano we-African Nations Championship ekuqaleni komnyaka ozayo. Yintethelezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umqeqeshi uDrago Lokarosi uphe abadlali ithuba lokuyadlala ikhefu lekhisimusi lemuli kodwa uthi bazaphanga bephenduke njalo enkambeni ngoba umkhulu umsebenzi ababhekane lawo.
I saw by myself about 40 players and then we have...
Mina ngokwami ngibize abadlali abangamashumi amane kodwa odubo esesilalo ngolokuba laba ngabadlali ababuye bengazange badlale ibhola okwenyanga ezisithoba minwembili njalo bekunzima ukhe abadlali abakade bengadlali. Sizamile ukuthi sibanike ithuba saphinda njalo sakhetha abanye abadlali kumaqembu ebesidlala lawo imidlalo yokuzwana amandla. Akumelanga ukuba ngikhethe umdlali ngemva kokumbona kanye kodwa njengoba kungadlalwanga imidlalo yeligi sisebenza ngokukhona.
Kulokarusithi uthe uzakhetha abadlali azahamba labo kwele Cameroon ekuphendukeni kwabadlali enkambeni mhla zingamajumi amabili lesikhombisa kuyona le inyanga kaMpalakazi. Lo mqeqeshi uthe uzakhetha abadlali abangamajumi amabili lantathu ababalisa abadlali baphakathi kwenkundla abangamajumi amabili kanye labonozinti abathathu. Abadlali beqembu le-FC Platinum bona kabakho kubadlali abalungiselela ukuyaphatheka komncintiswano we-CHAN ngoba bephatheke kumkhankaso wokudinga iqembu eliyintshantshu yezwekazi lase-Africa we-African Champions League. Imidlalo ye-CHAN ikhangelelwe ukuqala mhla zilitshumi lesithupha kunyanga kaZibandlela isiyafika emaphethelweni mhla ziyisikhombisa kunyanga kaNhlolanja. Iqembu leZimbabwe likusipha sikagroup A ndawonye leqembu laseCameroon, iqembu leMali kanye leqembu leBurkina Faso. Umncintiswano we-CHAN ungenwa ngabadlali abadlala besemazweni abadabuka kiwo kuphela njalo umncintiswano womnyaka ozayo ngowesithupha selokhu umncintiswano wasungulwayo. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo uJoseph Njanji.
Singeke hlukane izihlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela phakathi kwabantu abedlula inkulungwane ezimbili 2144 abahlolwe izolo eZimbabwe. Abaphose bafike amakhulu amabili 174 bafunyenwe bele COVID-19. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo uPractices Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.